Ngomthetho kuqhakathekile ukuthi ama-by-elections enziwe. Kodwa ngepolitiki yeZimbabwe asoze enziwe ngoba ungakhangela ama-by-elections uma engenziwa amaningi angkhona abe senziwa endaweni kuma-strongholds e-opposition. Lapha abaphethe amandla iZANU-PF kayifuna ukuthi khona kwenziwa ama-by-elections ngoba bayakwazi ukuthi kungenziwa ama-by-elections bazadliwa. Especially umnotho unje abantu abaningi bayizondele ibandla leZANU-PF. So mbona ngazathi uma ungenza i-by-election kuzayi-expose kakhulu kuyiyangise ngoba yona injongo yayo yokuthi idilize i-opposition. So kwephulwa isisekelo kwavunyelwa ukubana kwephule isisekelo ngokuxotsha abantu abavotelweyo kusaziwe ukuthi bengaxotshwa kulo mkhuhlane bube sokungasavota. So mbona ngazathi kathesi umkhuhlane usetshenziswa entweni engayisiyo usuliziko ukuthi kungavotwa kungayisikho lokho kodwa kusesatshwa nje i-politics.
Kungaba yinto embi yini fuzwayo ukuthi njengoba abantu sebeqalile ukuhlatshwa uhulumende ahle amelele ukuthi kuhlatshwe abanengi andubana enze ama-by-elections?
Even kungathiwa akuvotwe ibandla elibusayo liyakwazi ukuthi lizadliwa. So ngenxa yokuthi liyakwazi ukuthi lizadliwa ngabantu abaxotshwayo ephalamenti iningi labo libe sezindaweni lapho abaphikisayo abanamandla khona. So mbona ngazathi njengoba ubaba Sinuzwile esitsho ukuthi yena i-opposition ayithandayo yiphi njalo i-opposition le ayithandayo ayitshengisa ukuthi ilosekelo oluningi. So kuzadliwa yena kudlwele opposition oba bayithandayo kube sokuba expose. So ngesizathu salokho ukuze kungakhanyi ukuthi yena wephule isisekelo ngokuthi bevale i-by-election becatha ngecorona besesaba ukuthi uzaba expose ebantwini sebedliwe. So yikho sebecatha ngokuthi kungavota kodwa eqinisweni ayisiso sizathu sokuthi kungavota. Isizathu sokuthi kungavota ukuthi kudilizwe i-opposition ngoba singakhangela i-corona ukuthi ngabe bayiqakathekisa njengendlela abakhuluma ngayo. Ngabe unkosikazi wakhe ophetheyo ngabe kayenza ama-competition akhe ngabe kabenza i-politburo ngabe umhlangano oyenziweyo nge-weekend emanekaland befuna ukukhetha ozareplace umoye ugwarasima ngabe kayenzakalanga. Kodwa uma kusenza abe bandlela ibusayo ayisiyo problem akula corona ngoba ungabona ungakhangela ma besenza ipolitiki zabo bedistributa fertilizer besenza lokhu nalokhu kuyabe kugcwaliswa abantu akukhakula social distancing. Kodwa uma sokuthiwa sokuzakhulunywa ngento ezingenza amandla ashifte from them bacatha nge-corona.